Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo omhla ka-1 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani izilukandaba kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Unikwe ibail ukuthi wabhadala i-300 ama United States dollars ahlale lapho ahlala khona until i-case le isiphelile enga-interfere ama-witnesses. Kodwa siphendwe e-court mhla ka-12 August.
Isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia ukhululwa ngokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso sebail.
Bathe sebeqede ukwenza i-rally amahovethi lawo avala izindlela zonke eziphumayo egambuzi mabantu sebefike edolobheni abantu banelisile ukuthi babaleke kodwa kunabantu abaningi abalimele ngoba bejikijelwa ngamatshe.
Amalunga ebandla le-MDCT atshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF elokijini leMavuku. Iqembu lenguqu ele-FC Platinum selivule isikhala semiklomelo eminingi engalaneni yemiklomelo yesigaba se-Castlelager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans umnumzana Douglas Mahia unikwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso esebail. Ngasikhathi sinye umantshi wahle walahla isicelo sabatshutshisi abakade sebephikisa lesi sinqumo befuna idale limgcine okwamalanga amabili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bamukele ngenjabulo isinqumo lesi abalwa impi yenkululeko loZulu esikamantshi uVakaichi Gwegwe ovume ukuba ahlawule ibheyili yamakhulu amathathu amadola $300 uMahia obotshwe ngolwesithathu ngeviki ephelileyo esetheswa umlandu wokuthuka umongameli Robert Mugabe kanye lokweyisa ihofisi kamongameli. Umtshutshisi umnumzana Thapiwa Kasema ubefuna siguqulo lesi sinqumo aqhubeke evalelwe uMahia okwezinye insuku ezimbili phezu kokuvalelwa okwesikhathi eside. Okuhle kwaphikiswa ligqwetha likaMahia umnumzana Harrison Nkomo olilunga leZimbabwe Lawyers for Human Rights ethi asikho isizathu sokwenze lokho esola imizamo yabatshutshisi yokufuna ukusebenzisa isigaba 121 somthetho we-Criminal Procedure and Codification Act esingasasebenziyo kusisekelo esitsha sombuso.
Unikwe ibail ukuthi wabhadala i-300 ama United States dollars ahlale lapho ahlala khona until i-case le isiphelile enga-interfere ama-witnesses. Kodwa siphendwe e-court mhla ka-12 August.
Baze ngobuningi abalwa impi yenkululeko ukuzasekela omunye wabo uMahia okubalisa unkosazana Beauty Hlatshwayo.
Omnye wethu bambophile baqala bamise ematabhi ngale a place that was condemned basebembopha futhi balokho bembopha athi nasathi vele sisuki lapha besikhona vele kuqale kubhekwe lesine silokho sikhona apha.
Ngaphambilini wakubuyela edale ngemva kokudla kwemini kubotshwe unobhala jikelele wabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda obeze ukuzasekela omunye wakhe uMahlatshwayo uthi bazakuza njalo ngobunengi njengalokho abakwenze lamhla ukuzamsekela laye uMathemadanda.
Kodwa hey, namhla ngijabule kakhulu. I know justice has been done. Sesimelele ukuthi ingene ekaMathemadanda uSG wethu laye vele uzaphuma futhi asesabi ukubotshwa asesabi vele asesabi ngoba isikhathi sesifikile.
Ubesetheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende kanye lokuhlambaza umongameli welizwe le-ofisi yakhe kuthe ngokuya kokuhluzwa kwaleli cala. Isigaba sakuqala secala abeletheswa salahlwa usomunye kuphela umlando wakhe wokuthuka umongameli kanye lokweyisa i-ofisi yakhe. Inkokheli yamabandla aphikisayo ehlukeneyo, inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu, amagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights, uZulu kanye labalwa impi yenkululeko laba baze ukuzakuzwa impumela yokuhluzwa kwecala likaMahia obotshwe ngolwesithathu olwedluleyo. owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mjuru osekhokhela ibandla leZimbabwe People First engomunye wabalwa impi yenkululeko umgcini sihlalo welinye lamaqembu abalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mtshangwa lo wake waba ngumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo unkosizana Fay Chung bebekhona edale ubekhona njalo lo assistant commissioner Crispin Makedenge okhokhela olunye uhlangothi lwamapolisa amapolisa ohlangothi lweriot abehlome ephelele abekhona ngobuningi phandle laphakathi kwedale likamanti lanxa zingazange zibe khona izehlakalo zodlakela ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumemvis gama
Amalunga ebandla leMDCT abuka abikwa echaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU PF elokijini leMavuku izolo abanye abachayiweyo babikwa bekijime bayabika emapoliseni kodwa kwaba yibo abavalelwayo esitokisini bakhululwa ngemva kwesikhathi lokhu kuhle kwabangela ukuthi kungabi loya emapoliseni njalo Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Izolo ibandla lethu besile rally eTambuzuma. So irally ngaqalisi abalandeli bethu lenkokheli benze itarally basinda endaweni eTambuzuma khona ngale lapho kwazakala khona ukuthi kuhlala khona amahovi baqalise ukujikijika izimota zethu ngamatshe. Izimota zabuyela emuva zabuyela erali.
Manje akulimalanga mantu yini?
Irali iphumelele bathe sebeqede ukwenza irali amahovethi lawo avala izindlela zonke eziphumayo eGambuzuma abantu besiye edolobheni abantu banelisile ukuthi babaleke kodwa kunabantu abaningi abalimele ngoba bejikijelwa ngamatshe omama obaba abantwana inani labo kalikagcaci kufanele isibhedlela sisifinde bagaziswe ukuthi bangaka abalimele
amapholisa wona athini ngodaba lona
amapholisa akuleli lizwe ngabezanu p f esikhathini eziningi uma izanu izihlukuluza njengebandla le-MDC abantu bezanu kabavothwa uvothwa thina esihlukuluzwayo so amapholisa angazange asike njalo kabakagcwayisisi ukuthi kuhambe njani akabakadingile ukuthi laba abaqoqe irali leyo ukuthi babavuzisise kuhambe njani bazithulele nje
manje njengebandla lina lithini ngodlakela lona
njengodabela lonke ngobandla thina besike saluva ingwalo sihambisa kusadaki e-AU sibazisa ngokuthi izanu siqalisile ukuyenza ukuthi mangena esiza kwenza ukuthi laba abachayiwe lezimota ezichaywe ngamatshe sizakhangela umonakalo okhona njani bese sinika i-department yethu ye-legal ukuthi sibone ukuthi singathatha nyathelo bani ukuthi sibone ukuthi into lezo ziyaqondiswa
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Indlela yokuvula amaklinika lula esungulwe inhlanganiso ye-North Star Alliance isinconywe ngabaningi kakhulu ekutholiseni ezempila kahle endaweni ezingafinyelelekiyo lula lezingela mphucuko. Linhlanganiso isebenzisa amabhokisi emakhulu okuthwalisa impahla ama-containers ngolwemzini yenze iklinika elakho konke loba kuyiphi indawo. UBenedict Nhlapho uxoxa labenhlanganiso le ngalolu hlobo lweklinika yabo esikhona laseZimbabwe.
Inhlanganiso ye-North Star Alliance esebenzela endaweni ezijeneyo emhlabeni jikelele ithe ngokubona ukuthi kulabachayeli bamaroli abaqeda amaviki besendleleni yacabanga ukuthi ibenzele indawo zokwelapha lapho abaphumula khona ikakhulu emngceleni yelizwe. Yahlela njalo ukuthi lezi ndawo zisize njalo abesifazana abathengisa imizimba njengoba labo beqeda izinyanga bekulezi ndawo zabachayeli bamaroli. Inhlanganiso esilamaklinika emazweni edlula ichumi kuzokazi le-Africa kugoqela leZimbabwe isebenzisa amabhokisi ensimbi okuthwala impahla ama-shipping containers ngolwemzini abesependwa ngombala oluhlaza engakathwalelwa lapho afuneka khona endaweni ezinjengemngceleni yelizwe loba lezo ezingalamaklinika. Iningi labantu lithe endaweni ezifana leZimbabwe lapho imali imvela kancane lezempila kahle zintengantenga inxa kusilela kwamaklinika uhlobo lwamaklinika awe North Star Alliance yiwo angasiza kakhulu. Kule iklinika kufakwa yonke imithi engadingeka. Omunye wabodokotela be-North Star Alliance emazweni asezansi ezwekazi le-Africa, udokotela Thandeka Khoza, uthi kulula kakhulu njalo akubizi imali eningi ukusungula lolu hlobo lweklinika.
I-container nje, mohlole indawo yokuthi i-container ingahlala la ingahlala. Siyayithatha siyifake etrakini, isiyenziwe, isishintshwe kabusha, isiyenziwe leyo klinikhi leyo, ifakwe yonke into yakhona, sihambe siyoyibeka la, qathatha la ifaneke iye khona.
Ukhoza uthi kuningi okuhle ngale iklinika. Nga uqathanisa lalezo ezakhiwayo okufuze kuthathe iminyaka zisakhiwa.
I-advantage ya ukuthi ena yinto ongayenza ngaleso sikhathi akufaneke mhlawumbe uzothole abakhi abazogumba abazoqala phansi bafake oma foundation nanani. Ngingathatha nje amavika amabili ukuthi yenziwe lento le masiyabe kube khona iclinic.
Oseke wathola uncedo kulama clinic aNkosazana Zanele Mthembu uthi bekungaba kuhle nxa uhulumende kugoqela lo weZimbabwe bengasungula amaklinika afana lala endaweni eziningi lapho abantu abaningi abagcina besifa ngingakusilela kwalawo afuna ukwakhiwa ngemali eningi.
Kuright ngathi ngahlala kukhona sonke isikhathi sisakujabulela engathi angahamba itshala all over nje endaweni esihlala kuzona ihleli ikhona.
Isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle umnumzana Butholezwe Nyati uthi udubo ngeZimbabwe ukuthi ziningi inhlelo ezinhle zezempila kahle ezibhalwe phansi kodwa ukuthi zenziwe mpu.
IZimbabwe esikhathini esiningi iba nama lokho esikubiza sithi ngama policies nama programs abhalwe phansi amahle kakhulu ukuthi uma umuntu engawafunda ephepheni uzosuthiseka ukuthi hayi lokho kuhle lokho kodwa inkinga ilapha ekuthini benikeze lawo ma services be roll out lawo ma services abantu bethole lolo ncedo abalubhale phansi.
Izibhedlela ezinkulu eZimbabwe zibhekane lohlupho olukhulu kwezempila kahle ngenxa yokusilela kwemali. Bakhona ke abathi lohlupho lungaba nganeno nxa kungamiswa ukwakhiwa kwamaklinika abiza imali eningi kusetshenziswe la angaduliyo ukwenziwa lokusebenza kwawo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Umhlangano omkhulu wokugqiba uhlelo lwalonyaka olweMandela Washington Fellowship Presidential Summit uqale namhlanje eWashington DC lapho isinye isiphathamandla sikahulumende welemelika esitshayele ihlombe usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Strive Masiwa ngokuqhuba inhlelo zokuthuthukisa ontanga kwezemfundo. Okunenga sikuzweni kuntungameli Nkomo.
USenator Chris Coons isiphathamandla sikahulumende weMelika uncume kakhulu umnumzana Masiwa esithi basebenzelana laye kakuhle kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo kwezemfundo. Omunye wabakhulumileyo ngosakhulayo weZimbabwe umnumzana Golden Maunganidze yena oyintatheli izindaba njalo ofundisa umsebenzi wokuthapha izindaba. Umaunganidze ngumnikazi njalo wephephandaba leTel Zimbabwe eMasingo. Ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bakhulume ngazwilinye kundaba zentuthuko kungakhathalekile ukuthi bavela kuwaphi amazwe. Udaba lomzabalazo kaZulu weZimbabwe okhuthaza inguquko phansi komkankaso weThis Flag lalo lukhulunywe ngalo kulomhlangano. Esinye isikhulumeli sithe umkhankaso lo uveza sobala ukuzinikela kukaZulu weZimbabwe ukulwisana nalo mbuso woncindezelo. Umhlangano lo uyaqhubeka kulezi khulumeli ezithiyeneyo njalo umongameli Obama ukhangelelwe ukugqiba ngolwesine lapho ontanga abayinkulungwane laba abazaphindela khona emazweni abo. Abasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lolu bafika phose amachumi ayisithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingontungameli Nkomo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje lapho esikhangela ukubotshwa mahlayana kwabantu okugoqela abalwa impi yenkululeko. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela kwele Melika bathi ibutho labo lihlasele kanzima ngendizamtshina zebutho endaweni eziphansi kwabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS esit kwele Libya ngemva kokucelwa libutho lomanyano wamazwe omhlaba ele-United Nations. Ngemva kwemihlangano emikhulu yama-conventions amabandla amabili amakhulu ele-Melika, ama-Democrats lama-Republicans, unkosikazi Hillary Clinton usekhokhela kuma-polls osekelo kulaba abazancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Donald Trump. Abomsakazo we-CBS News bathi uClinton usekhokhela ekusilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini i-46%, kuthi uTrump yena ulandela ngamachumi phose amane i-39%. Uhulumende usegqibe ihlandla lesine lohlelo lokunika abantwana umuthi wokwenqabela umkhuhlane we-bilharzia kanye lokuqeda izinanakazana ezingena esiswini ama-intestinal worms ngesilungu ophathwe ezikolweni zezigaba zonke zelizwe. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezempilakahle ngeviki ephelileyo lugqibe umkhankaso wokunika abantwana baleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lanhlanu umuthi wokuvikela umkhuhlane we-bilharzia labalomnyaka owodwa kusiya kutshumi lanhlanu okuqeda ama-intestinal worms. Uhlelo lolu oluqale phakathi kukantulikazi lukhanya solujayelwe ngabazali lanxa abanye lokhu bekhonona ukuthi abachasiselwa ngesikhathi ukuthi abantwa babo bazathola imithi ezikolo. Okhangela ukulwisana lemikhuhlane ethelelwanayo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Phoshiya Mananganzira uthi kuqakathekile ukuthi abazali baqaphele nxa kusenziwa imikhankaso enje ukuze abantwababo bangazali phandle lapho abanye bethola imithi yokuvikela imikhuhlane ethile.
It's not just being dumped because these are diseases of neglect.
Umuthi lo awuphongi ulahlelwa ngapha ngenxa yokuthi uza ebantwini abaswelayo. Ungumuthi olungele ukusebenza kulezimiso emhlabeni wonke jikelele ezitsho ukuthi nxa unika abantu imithi awubaniki ongalunganga ngoba beswela.
Isakhamuzi unkosikazi Precious Mathe ngomunye walabo ababengazwisisi lapho uhlelo lolu luqala.
Abazali okwakhathesi sebejayele amaphilisi lawa akhankaselwa nguhulumende ukuthi abantwana bawanathe ezikolo. This time abantwana ade benathathwa ngokuvikela i-bilharzia. Kodwa ikakhulu mbona ngani labo abantwana la yibo asebengani sebewajayele kakhulu osokugcina kusenza abazali bangaphaniki.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Ivan Mahlangu uthi lanxa abazali sebezwisisa ukuthi uhulumende ulemikhankaso enje kuqakathekile ukuthi batshelwe njengabazali kusese lesikhathi ukuthi bengethuki lapho abantwana bevela ezikolo bebika ukuthi banikwe imithi inengi elingazilo kuyichasisa.
Inkinga esihlangana layo kakhulu ngendaba ye-drug lay e-bilharzia ebinikwa abantwana ezikolo ukuthi abazali abaningi besivele singazi ukuthi abantwana bethu bazophiwa ama-drug enjalo Lokhu kusuka kusikhahlameze njengabazali ukuthi siyabe singasazi ukuthi abantwana bethu baphiwa ntoni.
Unkosikazi Emily Ndlovu ngumzali wabantwana ababili abatholele umuthi ngeviki ephelileyo.
Abantu bethuka ngoba laba baqalisileyo ukuhamba khona ngale bebetshela ukuthi i-drug yakhona iyagulisa abantwana. Abanye abantwana bekhulunywa ngokufeinta njalo izinto esiyabe singachasisela ukuthi zingangenela abantu kanjani ziyahlupha. Uyabusesabela impilo yomntana wakho.
Obephatheke ekunikeni abantwana lumuthi, umongikazi unkosikazi Mercy Nyabatsa uthi kuqakathekile ngalesi sikhathi izulu lingakaqali ukuna ukuthi abantwana bathole umuthi lo ngoba umkhuhlane wama-intestinal worms uvele uluhlupho. Ekhuthaza abazali ukuthi basukumele phezulu lapho kulenhlelo zokunika abantwana imithi, hathi ukutshela abantwana ukuthi banganathi imithi abayiphiwa ezikolo.
Sikhangela ama-worms ebantwaneni, amanzi lawana kuyaba simele simeke ukuthi abantwana bengahlaleli amanzini ngoba njengoba izulu liyaba libuya laphana ingcekeza yonke yakhukhulwa ngamanzi ingene emfulweni kumbe emanzini abaya behleli khona. Abantwana bengahlalela kikho uyatholakala ukuthi khona abantwana bagcina besiba lama-worms. Ama-worms akwanisa uku-affect umntwana, yena uyabe sithi uyadlala wama-worms esihla ngaphakathi. Ekugcineni usubona ukuthi umntwana uyadla kodwa engageni weight, uyakwanisa ukuthi khona kube ngama-worms.
Lo mkhankaso oqale ngomnyaka ka-2010 ukhangelele ukwenziwa amahlandla amahlanu anduba uphele. Ugatsha lwezempilakahle luqhuba limanyanele nhlanganiso ezibalisa i-UNICEF le-World Health Organization. Ngaphandle kwalimikhuhlane, ugatsha lwezempilakahle luvame ukuphatha imikhankaso yemikhuhlane yendingindi kanye le-polio ebantwaneni. Ngimele i-Studio 7, nginguNothando Spanda.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu le-FC Platinum selivule isikhala semiklomelo emine engalaneni yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela viki edluleyo. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum lithe ngokunqoba elikwenzele Bulawayo City nge-1 kanyanga omgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba ngamashumi amathathu lesithupha. Endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Capes United lona elinqobe le-Highlanders nge-1 kanyanga isonto njalo lemiklomelo engamashumi amathathu lambili. Iqembu le-Highlanders lehlela ahlala kundawo yesithathu lemiklomelo engamashumi amathathu lanye. Kundawo yesine kuleqembu le-Dynamos lona lemiklomelo engamashumi amabili lesithupha njalo elibe ngutshikelo bhanqa 0-0 le-ZPC Kariba lona elikundawo yesihlanu lemiklomelo engamashumi amabili lane. Iqembu le-Triangle likundawo yesithupha njalo lalo lemiklomelo engamashumi amabili lane. Kundawo yesikhombisa kuleqembu le-Chicken Inn elinqobe le-Harare City nge-2 kanya njalo lemiklomelo engamashumi amabili lambili. Ngaphansi kwe-Chicken Inn kuleqembu le-Ngezi Platinum lona elibe ngutshikelo bhanqa 0-0 leqembu le-Triangle. Kundawo yethoba mnomunye kuhlezi iqembu le-Wange lona elinqobe le-Cholochu nge-1 kanya njalo lemiklomelo engamashumi amabili lanye. Ngaphansi kwe-Wange kulamaqembu amathathu alemiklomelo engamashumi amabili njalo lawa ngabalisa ele-Harare City, ele-Haumine kanye lele-Bulawayo City. Iqembu le-Chapungu likundawo yeshumi lantathu lilemiklomelo elishumi lathoba munomunye njalo libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele-Mutare City. Kundawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane kuleqembu le-Cholocho lona lilemiklomelo elishumi lambili okulinani eliphethwe liqembu elihlezi kundawo yesibili nxa usuka emsileni ele-Mutare City. Ngaphansi kwengalane kuhlezi iqembu le-Border Strikers lona lilemiklomelo eyisikhombisa njalo elibe ngutshikelo bhanqa 1-1 lile-Haumine ngomgqibelo. Sikhangela umdlalo we-squash. UChristo Poitrita oyisizalwane selizwe le-South Africa nguye onqobe ukucelela besilisa kumncintiswano walonyaka we-Safeguard Zimbabwe Open Squash Championships aqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlileyo. UPoitrita unqobe uJimmy Schlebusch laye isizalwane selizwe le-South Africa. Onqobe ukucelela besifazane nguZoe Hall oyisizalwane selizwe le-Ireland. Njela unqobe uYvonne Mubure waseZimbabwe. Phambilini kokudibana kumdlalo we-final, uPoitrita loSchlebusch bamanyane baphakamisa inkezo yokuncintiswana wama-doubles ngemva kokunqoba abakwenze uMike Burns loNeil Nesbitt abaseZimbabwe. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqwele Mighty Warriors ngolwesithathu lizadlala umdlalo walo wokuqala kumncintiswano we-Olympics elizweni leBrazil. Iqembu leMighty Warriors lizadibana neqembu leGermany emdlalweni wesibaya sikaGroup F. Njalo umqeqeshi walo uShadrack Mlawuzi uthi umdlalo wokuzwana amandla leqembu laseChina abawudlale ekufikeni kwabo kweleBrazil ubasize ukuba belungisise amaphutha abo.
The guys acquainted themselves very well. But is to be expected.
Amankazana ethu adlala kuhle sidlala leqembu leChina. Kodwa asiqalisanga kuhle umdlalo lo. Imbangela kungaba ukuthi amankazana ethu ebeqala ukuthi edlale leqembu elikuzinga laphezulu njengeChina. IGermany siyakwazi ukuthi umdlalo soze ube lula. Kodwa ngibona ngani umdlalo esiwenze leChina lo uyenze sabona lapho esimele silungise khona njengeqembu.
Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup F iqembu leCanada lizadibana lele Australia. Umncintiswano wenguqu uqala mhla zintathu kunyanga kaNcwabakazi. Loba nje ngokusemthethweni imidlalo yeOlympics uthiwa izaqala mhla zinhlanu kusiyafika mhla zingamashumi amabili lanye kunyanga kaNcwabakazi. Umkhosi wokuvulwa kwale midlalo okusemthethweni uzaqhutshwa ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNcwabakazi. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibqiba ke uhlelo lwethu ngengoma kazinja ziyamluma ethiwa yona singamandebele. Ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans uMnumzana Douglas Mahia ukhululwa ngokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eBail. Amalunga ebandla leMDC achaywa kabuhlungu ngabaqetshengelwa ukuthi ngabezana uPF. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.